Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ntate leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozivandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kuvele izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezinene.
Udlame lokudlakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokugarokeyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi ethi silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kuba yinedisi ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kuvele izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasemadobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lokudlakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokugarokeyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi ke esiye udlame lolu lwenziwa ke kumalunga ebandla lethu awe-CCC kakhulu. Kuyasetshela obala ukuthi uhulumende wezanupf wekamnangagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yilo elizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele bachaywa emakhaya. Yikho siqalisileke izame ukwethusela abantu abanye bechaywa, abanye bevalelwa, abangahanjiswa enkantolo. Ngikuzama ukuhlukuluza lokwethusela ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
abantu beliphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu yikho siyatshaya ukhwelo emazweni nje esakhelane lawo, siyatshaya ukhwelo ku-SADC, siyatshaya ukhwelo ku-AU, siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo eZimbabwe ingene okwenzakala eZimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala. Njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaphela-ke ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakenziwa, isasika njalo kusadlula njalo inyanga ezisithupha lolo khetho selwenziwe. Lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kwabo kusenzakala elizweni, hatshi ukuthi kuthe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lichabe bocha ibanjani season coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase. Kuyinto-ke embi kakhulu esenzisela ukuthi-ke akulalungele luntu ezizweni eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Untungameli uphinde njalo waxoxa lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi eleZANU-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasizalayo. Kuyikuthi engikubona imisebenzi lenkomo sikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Ngabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bese kulanda ukhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla leZANU-PF, bengcolisa uhulumende weZANU-PF okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo. Konke zame nkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi ku-new dispensation kathesi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo, udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kathe sebesenzayo sebesithi nabantu so babe nento abafuna ukusondelela yona ukuze baqinise indaba yabo yamafanishini. Bamele beyisupport indaba yamafanishini ngoba kathe sebazwe ukukhula kwabantu ekuningi amaRand Africa ethasa kumangalisayo. Abantu beqala endaweni yokuthi amafanishini afuki beleso indawo yokuqatha. So kuloko yinto okunjabo lokho kobuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi ama-functions ba-ane lokhu bebambelele kiyo. Akunalutho kuphela, akusekuqiniswe lokhu ngoma.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela, sabona amalunga ePhalamende afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukhona nkomo, ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi nkomo amaripota aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoka abanye abantu kwadaluka imisimsimbi njengayinaleyo abapheshayo imsimbi kunabanye abathile bahamba bepesha imsimbi kwezindawo. Wazi nkomo sikakumangali khonoko ukuthi bona abantu be-CCC-ra babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungaqangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube ku-tumbrayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoka abantu kwesikhathi omunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasiqabela lokuya sibalindele sibalindele. Ungakuthi uma ulungiselela ibhayi lesintu ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so mbona kanayisikho lokhu. Abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni, ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosi Khona DVD, isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, izehlakalo zodlakela e-insiza leMatobo, imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila eBhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana DBD utshele usithandekile emhlanga we Studio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla ze-commission ye-ZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lokho esiqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMat North, Mat South lakoBulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona, kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kusho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections, agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu balembuzo ebuningi akalokhu besibuza yona ukuthi singavota basuze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela besiyavota mchokotho becele asazwisise ukuthi kati ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo incwadi ezehlukene kula kuqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration lay iyenziwa kuma-district offices lama-provincial offices eze kayisekho duze lasebantwini. So umsekulando esesilawo thina lathi ekhaya vote ukuthi sidinge ama-resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma-district offices wona lawo lama-provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqakathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abasha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana le-ZEC ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labolupane sa invite zekuthi buye lapha abantu abasha abadlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba i-ZEC akusisizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa i-ZEC yona ingekho itholakala emadokofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela. Ngoba basemakhaya yibe sibona ingani yikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya usulala khona e-district e-town khona lapho e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi i-ZEC iyenza ama-processes abaningi kakhulu anti liyabona kulama-by-election kule delimitation exercise ke saxoxisana la i-ZEC njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi imingcwele yama-constituencies simi njani abezompangazo labo bayakhampeyina kulama-by-elections. So sesibona ukuthi kuyona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kuthoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba lezi zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona DBD isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa ekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMatopeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwethumelane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebengabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasi melwe inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi labe 12 years esemendweni wahlukezwa kuhlungu okumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very tiny, ngiyewanzisa ukuthi ngiwanzakasi organization nale. Ngathola umntwana wayemncane eseyenzisiwe njalo ukuyenzisa kwangkhona wayeyenzise kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayevile umkhuhlane yena lo elizwa i-HIV. She was tiny, wayemncane lokhu akuzwisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondla ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebethulekile phambili yezifundo zabo. So emhlulweni wakithi khona ngapha etsholotsho laseflams kungananzelela abantwana abaningi badropha out ethen early age belabo 8 years 9 years basebenze asaqhubekeli phambili yesifundo zakhe seshehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala kumbuseyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Mamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukuzindla bethi mama, bathi mama mina nga-abhizwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalele ezinyembe zezindlula khona la ngababizishayela kuphansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi abangama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyathela kuma-family. Zanyathela umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugugumbo wakhuluma kumalume ukuthi uzani sembambile nguzani yasingenela ebusuku babuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engcanje babhadalisana bona bodwa khona ngalo emakhaya.
Esibhedlela sebulawayo United Hospitals kobulawayo kulo mntwana ole minyaka yesishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithelwa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adidinga ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana
indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwanana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lobaba ngikhona bake siye ezinyangeni sakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisakhe siyakhukhumala uyithi udiscove ukuthi uma efika esibhedlela amaningi usothi hayi no kulo muntu phakathi lasefusini and umuntu okhulelisa umntwana sokumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukuthi kuthole ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanja njani indaba endlala ngumntana lo uzamzala phela umntana azamzala ngumntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume nxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mensi Sibanda osebenzela uzulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhinywa ngabantu nje uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo abantu ababagcinileyo emakhaya and kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapolisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokobotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
L Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Waziphuma, a Voice of America at the Washington DC.
Ivuka njani balali be Studio 7 ivuswa ngihlanhla amahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya eRupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvusi mama uNhlanhla mvuse lo mali mama Paul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuyani ndevula laphana ngithithina hapi kuzwana izulu liyana liyana kakhulu okumangalisayo hapa ekhaya kunjani sekuqalile ukuna yini sekithele inkubo emasimini selibile yini ihlanyele injalo ukubhula ngakho kanti yathi uya uzweli ncedisi kulima ngiyabonga emuhlanje osokuwena olapha eButswana Francis Town. Amen.
Sanibonani basakazi beTudio 7 kunkabi indolela ikhulumano okhulumayo ngicela uPaula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli weZANU-PF oyilida onguye ophethe iZimbabwe kumanje.
Studio 7, Studio 7 yalibingelela abasakazi bonke engasweze emisiqambe iqambo ngokungena mhla iyafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singabamba yebo siyenzeni shuplisisisa kodwa silive nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabula amandla anganayo futhi bekuyacaca ukuthi vele thathe busa ekhaya angeke inikeze shuplisimani njengoba sabona kuthani. So into engayitsho ukuthi namhlanje umongameli wasezimbabwe uzazivume sona eground ngenxa yokuthi usibangelisho bakuwafika kwendani yakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga futhi kavumi. So angizwe ukuthi TPC angiboni ngene mbusho lokho kuyaxaxa ku TPC ayi ngiyabona Richard la noma bethu se South Africa bona imali okuyenzakala ekhaya kwaxa kuthi vele izan PF akula partner ay support TPC ngamanzi wonke kodwa hayi angiboni siyanga wamanje school market khala base nje bayal kunikeza amabili kuyachaza hayi ngeke siye ngisho ukuthi phone
injani Studio 7 nje Studio 7 ogawule bengakhuluma injalo lo Joseph wathi ngoba akujani na Thelezi babe mathebele nda wakwathi mathebele Thelezi emadrobheni emakhaya bayakhuluma njalo abadala laba bayakhuluma sadu basebelila bathi izizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe balokuthini yomuntu abantu badubeka nje hambe balokuthini ngabo 10 wantani babehlezi emathini ngabe ngabo 5 sabantu babehlezi njani abantu bathole stories emadrobheni emadrobheni ngabe nxa ogawule lo lotsho ngifathi uma besithi hey izizwe linje linje liright ugawulekele khona abantu bethusha badubeka abalandlala yani la nje churuthi bese churuthi izolo abantu bethusha balakudla ngisho bathi ngathi ugawule bathi ugawule yasigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxwela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ugawule akuxolele abantu ugawule ugawule ukhulumela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela kwiside work yekela ukukhumela abantu ematopo laba lacha abantu vela selithandi nematopo selithandi therefore sizalivotela ukuthi sasichaya let's say to say
Studio 7, Studio 7 basakazi abahle siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanyengudaniel ncimalo engulumayo ngwelupaka wathi eRupane sithi inguquko ayiye phambi asintsheni ngiyalibingelela lonke basekeli betripus indawo zonke ngingumsekeli wesimayuti kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
hey amavuko amavuko siyabonga inhlelo ezakhayo kusihlekile kuyawula siyezwa siyabonga siyababaza awe thandathandi eBotswana ukhona ndebeni nanyabo ngamphlawa ngiyabonga kanjani kodwa lapho kwemalaba oliye dalwa lapha ku ward 19 impane angiyithanda teacher kanjibali ngale kwezi ngathi ngaphetsha kwezilwane awungwenye return chance wabantu aphilani o sibabazi kimsebenzi liyenza niyisinika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani linjani njalo nge 7 abasakazayo okay let mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi la liyayizwa liyangizwa yini inxa engiluma kufoni yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuthi hayi mina ngoyesicc angisuye weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe angiphambanisanga limfake lami ku Studio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba isuka eZimbabwe mina ngise lami yazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba ze District 7 izo vele ngizilalela nxa ningasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthini
bahlale bakamthwakazi nangabe ukhuluma ngokuthi ngekhukula ulungisa udaba lekuground lezinguna lamandela lezinguna zimphakathi abuye futhi abachaye ukubulawayo ukhuluma ngegrawundi ngapha uthumela amabandla futhi azochaya abantu futhi ukuthi indaba okhuluma ngayo ayisizo indaba ongayo yona ngezobulala iphaka asimuza exolisa asimuza ekhuza nxa ekhuza ngapha ngalubasa umlilo asiyanendela amabandla unini sidubeke sine 42 years ubeka lalamhlanje ungazi umvotela u-CCC yena lo kala nto za kamba amashona la agcwele kobola upane nkayi kezi mapisa fight bridge sports road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhuzwa yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izize zenezi ezikhonabo zibe ngezingakufana emabhoda yibo bodwa bathi asihambe lokhu kuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthi atsho yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunza isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasazi bantu bakamthwakazi axakanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwi asekhululekile azimela wodwa sizisawo khathi thina sincengani khonapho esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asiye sikhangeleni lolu daba
vele uzanupf ibula mota kaburira abaphathi bakhona kuwokuthiwa ngikobakonzo akati kamota zinungenezwengenezikaorkezi nuza yabo jazi laba yabanjira marala chance ziyako yabo disturb mafree twalangisa isikaloko kumapolisa na muntu wali namba kabati moti eri kuwanda wali dina wakalyango wali dina kulusu wali dini nakuli then the campinga kusaza ngwa mota tiwope eri kulusu nanga mabesis wonse na mapolisa awe pali mota zinalimimwa zinyama but nange mota mbozili kumungaika ziyako mele chitiru gabe anakuti gabe yabo tandani kwikonza kutonga sana PF kusita mini ngiyo yabula matista kale kabali mu power kale kabali mu kutonga kupe ozindizo ndikazi pende don't lie icha bokuti kupe kabali ku protect kwa kabati kwa bala konza kutonga ipano yobula ma free semo takala biki byo munanga gwa ezinku kutonga mani kuba konza mani twasali ewe area awula bana kabo patiti kuri ma ambulance mu zibadela ma clinic ya mani ye matika afore kabo tu ni mari nzima otayo mini mari nzipeya ere tabazi biki bimana fulimende mwe hano wato tuasiyamu manzari ya zangula wadati tutu na njile mwana
Tarumba siyabonga ye yimi ngamazo yenu ke lawo lina balaleli bethu elisipheona okwamanje ke lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi i-Commission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission icubungula umprofitha uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulo wesifazana wegudu ohlaselwe yimpisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oneminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasthiya kalombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwidzi aze yahlaselwe yimpisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.